kuzabe kulokudla kwesintu, kuzabe kulomceco wesintu, kulomigido yesintu, imbonyi, kanye lokunenginengi, lokhu kuzabe kusenziwa ngabahlabeleli abasakhulayo, imbongi yethu edumileyo uNqindi Lerato Ndlovu, kwezembali yakoBulawayo lasemathebhelelendi as a whole, kuzabe kulobaba uPhathisanyathi ozabe fundisa abantu ngembali yakoBulawayo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abangamakhulu amabili kusiya ngaphezulu 200 plus abantu abazabuya kulo mcimbi. Ukungena kuyi $5 umuntu omdala, abantwana kuyi $2. Kunjalo kuzabe kula mthanthani yabisenziwa ezemidlalo, kuzabe kule trampoline for abantwana, and then kuzabe kule zip lining zobathanda i-adventure, kuzabe kule canoeing njalo. Inyama kuzabe kukhona eyosiwayo i-braai, kuzabe kukhona le phekwa ngamabhodi ethu esintu, sizabe silenhloko, amangqina lezitshwala ezishiyeneyo ezamabele, unyawuthi njalo njalo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abazabe bethengisa imisebenzi yabo, izinto zemisebenzi yabo yezandla, i-art and craft. Lokhu sikwenza ukuthi sithuthukise i-domestic tourism, eyiyo esiyindlela yokuphila kwabaningi since kwavala umkhuhlane we-COVID-19.
Kungani likhethe ukubukisa ezamasiko?
Sikhankasela ukuthi sikhumbuze intsha ukuthi impilo yezolo iyiyo elohlonzi, njalo nxa inganakwa ingasincedisa ukuthi siphile inamhlanje engcono. Ngoba ungakhangela lezi nsuku lokhu kwangena ubhova luka-COVID-19, abantu abasazani, abantu sebahlukana imdeni, omunye ulumunyule, noma kuliwa ukuthokoza omunye lomunye uyabe sosinyama yakhe ebhekele. Ngakho thina abakwenzeke foundation, sicabanga ukuthi siqoqe lo mcimbi ukuthi abantu babuye babambane, bakhumbulane, especially ngezikhathi zobunzima lobo. Khangelele njalo uku-creator i-platform ye-networking for osomabhizimisi abasakhula. Njalo sikhangelele ukuthi abantu basuke sebelobuhlakani nge-domestic tourism, eyokwamukela lokufakaza amazwi amahle ngelizwe lakibo, especially ngapha thina kithi emathebulensi, le ndawo ezinhle kakhulu zokuvakatshela.